Asi ngumona ukuthi nasithi uphambanisile sibili uba uchitapi noma nje simshonika sinasona ukuthi lokhu akuqumileyo ayisikho sibili. I-electoral aid iguquliwe njalo-ke nxa iguquliwe kusho ukuthi lokho abakudingileyo kumele kusebenze kulelo khetho oluzayo, hhayi lolo lika-2023 ngoba yikho kuthiwo-ke yi-constitution yeZimbabwe ithi lingaguqula umthetho we-electoral act kumele-ke ungasebenzi nxa kuyukuthi ulanga lokhetho seliqanjiwe. So sibona ukuthi uphambanisile sibili ubaba uchitapi, njalo-kunjalo sizabona ukuthi sihambise phambili yini indaba le e-Supreme Court ukuthi siyephikisana nalokho akuthileyo ngoba thinasithi hhayi kubona kwakhe sibili kabonanga kuhle.
Isinqumo sokuthi liphikise lolu daba kumbe lingaluphikisi likhangelela ukuphuma laso nini?
Hayi, sizabe silitshela kodwa amalanga azayo sizabe sesibone ukuthi sihambise yini indaba, siyikhweze yini phambili inkantolo yaphezulu e-Supreme Court ngoba thina siphikisana nokubona kukaJustice Chitapi ukuthi yena uthi hhayi akuguqulanga lutho ngoba nxa kuthiwe amalanga ebeyi-14 setshintshiwe aba ngamathathu. Sokuthi ukuthi sekutshintshile umthetho wokuthithela. Nxa utshintshile sokuthi ukuthi i-constitution ekutshoyo ukuthi nxa lingaguqula umthetho o-electoral act kumbe ama-electoral laws noma ani, thina siyaze kumele ayingasasebenzi nxa kuyiphinga ngale lokhetho seliqanjiwe. Kutho ukuthi-ke umthetho lo olethwe i-SI-148 kumele usebenze, asiwuphikisi ukuthi wona awusebenzi kumbe awufakwanga esemthethweni, kodwa thina sithi kumele usebenze ekhethweni oluzayo, hatshi olika-2023.
Sibone lisiya emthethwandaba lifuna ubaba uKasukwere avunyelwe ukuncintisa langaphumeleli kulolu daba. Kathesi libuyelile enkantolo lifuna ukuthi inguquko efakwe kumthetho wezokhetho ilahlwe galiphumelelanga njalo. Abanye bathi kulezo mbusazwe phakathi, lina njengamagqweda kaKasukwere lilubona njani lolu daba?
Thina siyabe silokhu siphikisa nje noma sibona ukuthi inkantolo zethu zilokhu zigqoba okungayisikho, zikhuluma zibona ukuthi hhayi ubaba uKasukwere kamela ngabe khona ekhetheni. Kodwa thina siyabe sibona ukuthi hhayi lokhu baya kutho nje, kodwa lo olethe udaba lakhe uMavumangana kazangane lisho ukuthi atshengise sibili ukuthi upresident uKasukwere ubengekho lapha eZimbabwe okwenyanga ezidlula 18 zilandelana. Ngokunjalo nje sibona ukuthi amakhethethu na ukugekwa kwabo kumbe ukukhangela kwabo izindaba lezi ezibuya phambi kwazo ayisikho sibili okumele bakwenze. Ungani ngabe kunokuthi kunokwesaba phakathi kumbe ngani kunalabo abaphezu kwabo abangani bayangenela iindaba zakhona ngoba sabona ukuthi umthetho sibili awusalandilwa. Sokungani kwenzela ukuthi nje kube munye phakathi lapha emaseni nangaka ngani kafuni sibili kubona ukuthi uKasukwere lapha ekhona ekhethweni ngoba ngani yesaba ukuthi zamthela iindaba zakhe. Sibona njalo ukuthi lokhu noma sisiya phambili sabe silokhu esilicelayo ngoba udaba lolu alukhangela ngendlela efanele.